Izakhamizi eziqoqele Studio 7 zithi zikhangelele isivuno esihle lonaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kwinhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente. Unkosikazi Janet Ngala wematshetsheni ekwanda North uthi umangoye kasayi kulala eziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangela izihlanyelo zonke, umumbu, amabele, izimo ezincane sikhuluma sinje sesidliwobi lamakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kamankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo wefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelo, kuhle kakhulu, bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphuza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya u-D i-top. Abanye lakhathesi lokho bengakayitholi, ukuthi abantu bahambe bayithenga ezitolo, ezitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Kabulo wesitezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu lelisina kuhle sibili, i-fertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili, ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo eGungu eKwanda South bathi izulu alini kuhle. Nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amanzi ayafuneka. Ngikhuluma kanje okwayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi umelizatshaya phansi, seliphuzile liyafuneka, izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunanga ezilandelayo, okuzindaba ezimnandi kubalimi lobanti. Urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye lezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emaNdebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi zemaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokhu kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Monyube weMatobo uthi ikusasa labafundi akumelanga liphazaniswe ngale ndlela.
Sicela umqhatshi wababalisi ukuthi akasicabangele singabazali, akasicabangele siyi-community ukuthi engasivulaleli ikusasa lababantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwo azasidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Ntuwane wesitezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Uliviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi zikahulumende, kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi urhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.